Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ese gqene imthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu odlame ngezikhathi zonke zokhetho owenzaxa umgabe ecabanga ukuthi ajiye okombusazwe lokho 2008 wathi kuphenduka nazabanye kulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli uNelson Samisa ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo kudala.
Ivandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezanu PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuka yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besakhiwe ofisi. Kodwa abanye abazaphila bazaphileleyo. So mina wami umbono usesithini abantwana abafuyo basathe sivikeleke.
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelitshumi lambili kusiya kwelitshumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilovela. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Ivandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla lezanu PF esithi kumele lithiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBeshnafu loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame eMaswingo ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Ivandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zombhobho nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamachumi phose amavili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikuthi ngisubuntu bonoko uthi nxa umye wethu ethe wonakalela kumbe wazibonela ngokwethemba we hayi sithi bana simncede simthengele enye imoda. Lokhu abakwenzayo ibuntu isintu akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili. Even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnanga kuthi bamnanga ba anayo enye imoda wani esingabe samnika undoda lo laye abesebenzisa akula ntembi vele umuntu kunjalo uthola asiphalane izinto lezi sisebenze sihamba siyaphambili. So it's a good gesture by the people abakwenzayo konokwanda and ngabe ngiyaphisa besayenza njalo bephinde betha imali ngale emanama high school egwada ngale uphahla lwaphuma lonke du ake ngisayina imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzana utshamisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility.
Baba uSibanda khonoko ukuthenga imota ngicela uthenga ngamafutshane ngoba isikhathi sesiphelile. So why abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede utshamisa kwenza into engathi utshamisa
ikhonzeka esegqeni mthemba ukuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu odlame umuntu wegugura hondi ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgabe ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi kuphenduka mna zahamba ngiyebulala abantu wenza ama-short sleep. Ngakho abantu bezimbabwe bamesabela umongameli uNelson Thamisa ukuthi angalinyazwa indaba abantu abalobudlovu kungaka. Kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into esale senziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele ngumfo wethu uGolide ukuthi usekhuluma ngemanama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela uPresident Nelson Thamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo semanama. Uyazi ukuthi Chuma angikwazi mfowethu kumbe ukuthi alikaze liphumela izweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehle kukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni gawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes
lizakusa lize litshone kuloku nguphikiswa lwaba ngento engekho. Into eqakathekileyo ukuthi khona into zonke nxa sizenza even kolokani sebekutsho otona uhulumende ngumeleze lokhu uhulumende akulantembi ukuthi ancediswe ngabantu akulantembi ngitsho yiko ntona hayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akulantembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakwazi ukubamba yonke into eyedwa thina abantu yinto esimake up uhulumende njengoba ekushila abantu nxa uhulumende esengenile i-government of the day isungumhulumende wabantu bonke whether MDC ZANU-PF Mthwakazi kumbe whichever other party. So okutshengisela ona vele kumele sihlale sibambele sinjalo. So there is nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hayi asikhipheni abantu asincediseni abantu akulantembi ngitsho
hayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho. When you get paid, it's paying your taxes. You go to a social responsibility. Who government? The government. We government then. If you send umsebenzi wokuthi ithatha izimali zani isebenze ngendlela eqondileyo.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi weMDC Alliance umnumzana Nelson Thamisa ubekhuluma endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebebanjwe umkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Leli nyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana eJackson yokuvikela iCorona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Joe Phahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi Jackson ye-Pfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson ye-Pfizer eyodwa hatshe ezimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure the parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikavangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali ngakho bengahlatshwa noma abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Nyati uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana amvumelani lakho. Njalo kumele kube nayo sivumelwane emzalini nomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami. Ngoba kusasa uma esegula ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lo mntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntana ajove owathi.
Kodwa ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Thole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo nkulunkulu ngeke avume. Yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila bazavikeleka. So mina wami umbono usebuthini abantwana abakhulule bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela noba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations unkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezedeswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asezibonela umthelela omubi iZANU-PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizinisi ibhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi iMelika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace bha ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahloniphi amalungelo abantu ezingahloniphi i-constitution ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe i-constitution zihloniphe umthetho zihloniphe amalungelo abantu zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe ziyeke i-corruption kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama-sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba abalutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama-sanctions angavuka esusiwe uma bengahloniphi i-constitution bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bayeke ukutshaya abantu babe lokhetho olukhululekileyo kungenzeki konke lokho esikubonayo yikho kuphela ama-sanctions akufakelwayo nxa bengafuni ukuthi aqhubeke kabahloniphe umthetho weZimbabwe i-constitution yeZimbabwe umthetho weZimbabwe lamalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhatshe abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa idlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo ngela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo. Kumele kuthunyelwe uspecial rapporteur on torture, uspecial rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo, hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angahloniphi amalungelo abantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontsha kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi inhlanganiso ye-ibheju likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ibhetshu likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobele lihlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent board ezalungisa inhlupho zabantu. Iyibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni. Khonoku kuyazicacela ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebe sebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. Ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission, kulale enye ilokuzeni commission e-corruption futhi layo. eyakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization udaba lokudila nombhuqazwe okuyi-commended yabo abafuni ukuthi beqondanelo lalo ngqo ngoba be-conflicted sebetshintshile from ukuba independent board sebethunywa uperpetrator besaba uperpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
bengisesilobela kuvike eliphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifuni ilitshe sizalibisela bengixoxisana lezakhamizi zebhalagwe lazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje silokhu sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhu ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukuthonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha emelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Travis McMichael nomakhelwane wabo uWilliam Brody Bryan betheswa icala lokubulala uAhmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga lutho ezigijimela ekuseni ngokubulawa kwensundu lo kubangele ukuxokozela nokufuthelana okukhulu kwelemelika bombango wokucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungemva njalo kuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala okwazundisa abaningi Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango owe-Lake Mead esabelweni seNevada uyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yikungani kuhle kwezulu emhlobeleni ongentshonalanga yelizwe kunyasikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise kuhle ngabantu abadabuka emazweni awezwe ze-Afrika abangaba ngamashumi atobaninambili e-AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zase-Cape Town kwele-South Africa ukuyageca izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle kwamanzi anathwa izigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bakwele-Sudan sebelensuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigubhu sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugengulwa kukahulumende wentambo kayiphikiswa owayekhona besithi laye umutsha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazwe elizenelelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana nibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Firestarter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Hair Business District. Hair Business District kuFacebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu-5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbe lingabomama benkonzweni lingu-30 lingu-50 liseDubai wherever lapho elikhona lingasithinta siliphathise ukubana liqoqane. Nxa kusiba lamathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka ku-Facebook, siyazama ukuthi sazise abantu abaningi ukuthi kule qembu esilisungulayo elizabe lisenza lokhu ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana or angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi engiyinika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike ngitsho la kancane.
Kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho ohleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius or kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni, ebulenjini, kulalama embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lelo elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabachayela ucingo nje ubabuze ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yikuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinjenje ngilinde ukuthi ngikhulume lo-ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ubuze ukuthi bhenki, bengicela ukubuza ukuthi kanti vele North Cyprus kuhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithole ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungela mbadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo, ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe-International Community Development. Udabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.